Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 10 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Umzana umhlonishwa Job Skala akasenelisa ngubuya lapha. Amagqwetha abuyile ebethendisa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asilaqinisi ukuthi ungaphi. So sokucatshangela ukuthi usandiswe masinto. So laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi ukuhlonishwa isikhalunga.
Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba namhlanje komsekeli kamgcinisihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala.
Siyananzelela ukuthi amanzi sibesiwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili.
Ikhansili yakoBulawayo ithi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo sesingcono.
Thina njengabantu be-Treadfare labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sokulamankampani angu-200 asethe azabuya and siyathaba kakhulu ngoba lo nyaka silabo abavela kwamanye amazwe.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra Mining and Engineering and Transport Expo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abasekeli be-MDC batshengisele eHarare namhlanje beveza ukuthukuthela ngokungalethwa imithethwandaba ngomsekeli kamgcinisihlalo webandla labo uMnumzana Job Sikhala ongumeli wezengeza West edalela ePhalamende obotshwe izolo esetheswa umlando wokufuna ukugenqula uhulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kota ngothi labasakhulayo ku-MDC ekhokhelwa nguMnumzana Nelson Jamisa batshengisele bephuma emthethwandaba beveza ukuthukuthela ngemva kokunanzelela ukuba uMnumzana Job Sikhala akalethwanga ukuzothonisiswa namhlanje. Lokhu kungemva kokuba sebezwe ihungahunga lokuba amapholisa esemthethe amusa emashingo. Elinye lamagqwetha kaSikhala u-Advocate Innocent Gonese ulandisela intatheli izindaba ngokwenzakeleyo.
So what is happened is a violation of this constitutional right. It's a deprivation.
Okwenzakalayo lokhu kuyikwephulwa kwelungelo lakhe loluntu kanye lolokuthi athole omelayo edabeni lwakhe. Sasazi ukuba bamuse ngaphi, njalo njengokutsho kwami ngaphambilini ukuba bekwenziwe isivumelwano sokuthi uzokumiswa phambi komthethwandaba i-Magistrate Court lapha eHarare eRotenro. Ngakuhlangothi lwezombusazwe sihlezi sitshela ukuba sesilandela umbuso omutsha, kodwa engikubone namuhla kuphambana lalokho kwedlula lokho owakusenzakala ngesikhathi sombuso kaRobert Mugabe. Angikuzwisisi mina ukuba abesipholiseni bebengenza okufana lalokhu abakwenzileyo lamuhla ngendlela abayenze ngayo. Lokhu kusibonisa ukuba kawukho umahluko kundlela sibuswa ngayo.
Isikhulumeli sebandla uMnumzana Daniel Fortune Mulukele uthi badidekile ngalesi sehlakalo esithi kuyadanisa ukubona indlela abezomthetho labachuthisi abaguquke ngayo bona beke bavumelana ngaphambilini ukuba uzothonisiswa eHarare uSikhala hathi eBikita loba emashingo.
umnumzana umhlonishwa uJob Skala akasenelisa ngubuya lapha amagqwetha abuyile ebethenjisa ukuthi uzabuya kodwa okwamanje asilaqinisa ukuthi ungaphi so sokucatshangela ukuthi uhlanjiswe emasinto so laba abahlabelayo ngabantu nje abathengisa ukungathakazeleli indaba esikhona yokuthi asikwazi umhlonishwa uSikhala ungaphi bazondile bafisa ukuthi kube le justice ngakho-ke njenge-MC kuthina siyawuthotoza okwenziwa ngabantu abarana amakhosi ethu khanga ngathi ipolitics sesesiqathekile kule justice.
Umnumzana Mfundo Mlilo isakhamuzi seHarare uthi okwenzakeleyo kulihlazo elizweni elibikwa lilandela umbuso wentando kaZulu.
Thina kakusiphathi kahle njengezizalwane zeZimbabwe ngoba sibona ukuthi amalungelo abantu akanti kakuhle uJob Skala akula nto enzima ngathi enkulu kakhulu ayenzileyo ubekhuluma laye njengomuntu weZimbabwe ohluphekayo ukuthi ilizwe lethu lilenduku eziningi akula fuweni akula magesi xa uhulumente akwanisa ukuthi anike abantu esingathi ama-social goods kumbe nxa uhulumente wangena ngokudlamudlamu ngatshintsha ama-elections kulelungelo lokuthi uhulumente onjalo akhitshwe.
Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo umnumzana Tererai Obey Sithole laye uveze ukukhathazeka.
Okuyenda ematshintsha nekungana kwamaitaphano kuratiza kuthi solidarity sekuhlala kwatinoita.
Ngiyalibonga balandeli bebandla ngokuza lapha ngobuningi benu njengendlela yokutshengisela usekelo lwenu lomanyano ngoba singabantu bani. Sibuthene lapha ngoba sisazi ukuba omunye wenkokeli yethu uyahlukunyezwa ebotshiwe.
Kusenjalo unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kwe-MDC u-Ostelos Gift Siziba ubotshiwe namhlanje esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela elizweni. Ngaphambilini abasakhulayo laba beye bayatshengisela ukukhonona kwabo emthethwandaba kamantshi lasenkambeni yamapolisa eHarare Central Police Station ekuseni anduba baphindele njalo emagumeni omthethwandaba kamantshi ngemva kokuthola umbiko ukuthi akaseyi kuthonisiswa khona uSikhala ebikwa esesiwe lapho adalela khona icala eBikita esigabeni seMashingo. Amapolisa ohlangothi lwe-Riot Police abehlomile axotshe abasakhulayo laba ngesikhathi behlabela ingoma ebezigcwele ulaka lenhlungu phezu kokwenziwe kuSikhala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkampani yeZimbabwe International Trade Fair isifike esibangeni esiphezulu ekulungiseleleni umbukiso wezemigodi walonyaka we-Mine Entra, Mining and Engineering and Transport Expo, ongaphansi kwendikimba ethi Resources, the Future Exploring and Leveraging Mining Potential. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
Umbukiso wezokwemba omanjinela kunye lezokuthwalwa kwabantu owe-Mine Entra oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair uqala ngolwesithathu lweviki ezayo kobulawayo. Isikhulumeli se-ZITF uNkosazana Stella Nkomo uchaza ngamalungiselelo ombukiso walonyaka.
Umbukiso wezemigodi ukwembiwa kwamatshe aligugu ubunjilela lokuthwala kwabantu lempahla iMine Entra 2019 izaba khona kuviki elizayo, izaqala ngolesithathu mhla ka 17 Ntulikazi iyephetha ngolesihlanu mhla ka 19 July khonapha emzini omkhulu oweZimbabwe International Exhibition Center kontuthu ziyathunqa kobulawayo kuphela. Indikimba yombukiso lowo iphathelane lokusebenzisa inotho wezemigodi ukuthuthukisa ilizwe lokwenzela abahlali balo ikusasa elihle. Sikhanyelele ukuthi umbukiso lowo uvulwe yisiphathamandla esibona ngezamatshe aligugu lowemboya kwawo umnunzana Winston Chitando mhlaka 18 Ntulikazi. Sikhanyelele ukuthi kuzabe kule mihlangano ethize ekhanyelele ukuthi abantu bonke bathole labo indlela yokuzithuthukisa ngamatshe aligugu. Sikhanyelele ukuthi kuzaba kulombukiso wabo mama Women in Mining Conference, lombukiso okhangelane ontanga Youth in Mining Conference, kanye lombukiso omkhulu esithi Main Miner Conference, lapho futhi esikhangelele ukuthi umnunzana uWinston Chitando uzabuya azonika umphakathi lokhu ababekele khona njengomphathi ntambo walesi sigaba.
Wengeze ethi kulamankampani angamakhulu amabili akhangelele ukubukisa kunye lamazwe amahlanu.
Thina njengabantu be-trade fair labo abalungisa lo umbukiso siyathokoza kakhulu ngamalungiselelo. Sekulamankampani angu-200 asethe azabuya, ende siyathaba kakhulu ngoba lonyaka silabo abavela kwamanye amazwe abathe labo bafuna ukubuya khonapho, abagoqela labo abavela e-China, e-Kenya, e-South Africa, e-South Korea kanye le-Zambia.
Embukisweni walonyaka kukhangelelwe ukuqhutshwa imihlangano emithathu ebalisa owe-Women in Mining, owe-Mine Conference, le-Youth in Mining, okusugqitshwa ngomdlalo we-golf ebulawayo Golf Club, uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Resourcing the Future, Exploring and Leveraging Mining Potential lumbukiso. Umphathintambo wezokwemba umnumzana Winston Chitando nguye okhangelelwe ukuvula lumbukiso ngolwesine lweviki ezayo. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abe kansile yakobulawayo bathi isimo sokusilela kwamanzi edolobheni leli sosingcono ngoba abahlala emalokitshini abalisa emganwini inketha ingubo yenja lemakhokhova bawatholile amanzi namuhla. Bathi njalo ukulungiswa kwempompi zamanzi e-Criterion Water Treatment Plant kuqhubekela phambili okuzadala ukuthi izakhamizi zalelo dolobho ziwathole amanzi. Isikhulumeli sekhansile yakobulawayo unkosikazi Nesi Sampofu uchaza isimo somsebenzi wokulungiswa wempompi.
Idolobho lithanda ukwazisa izakhamizi ukuthi amanzi namuhla sivalile idolobho lonke ukuthi siphe ithuba ukuthi i-system i-stabilize. Siyananzelela ukuthi amanzi sibe siwavule kakutsha ngesonto, saphinda futhi savula kwezindawo ngomvulo ukuthi siyenelise ukupha abantu amanzi mbijana, ngoba siyananzelela ukuthi amanzi besivalile kusukisela iviki ephelileyo ngolwesibili. Okwakathesi sesivalile ngoba siyananzelela ukuthi isebenzisa kwamanzi kwezakhamizi kukhwele kakhulu. Okwakuqala amanzi akade esetshenziswa izakhamizi afike ku-157 megalitres, sinanzelela ukuthi thina vele sikhuphe amanzi ay-105 megalitres. Lokhu sokwenze ukuthi ama-reservoirs amaningi ikakhulu i-Criterion le-Magwegwe reservoir esingathi yiwo amakhulu kakhulu njalo yiwo a-critical ayehle in terms of i-level. So nxa ama-reservoirs lawa eseyehlile ukuthi siyenelise ukuthi asukume kufunakala isikhathi, yikho sesivalile amanzi edorobheni lonke. Sinanzele njalo ukuthi nxa sesivula sizabuyela back 48-hour water shedding, ngoba umsebenzi esiwenzayo e-Criterion awukapheli. So siyabe sifisa ukuthi sibe lesikhathi ukuthi amanzi siloke siwagogosa. Okunye futhi okusihluphileyo njengedorobho sibe lo dubo legetsi. Sesiceliwe ngabanikazi begetsi esingathi ZETDC ukuthi sivale ezinye impompi, ngoba impompi zethu ngiyabona zisebenzisa amagetsi amaningi. So lokhu kusho ukuthi amanzi azabuya edorobheni abe semalutshwana. Okunye futhi esikunanzeleleyo ukuthi kule ndawo vele lapho esingakatholi khona amanzi kusukisela iviki ephelileyo, lezi ndawo silungisa ama-bowsers ukuthi ahambe khona. siyaxolisa izakhamizi ngoba ama bowsers imoto lezi ezithwala amanzi zilutshwana, but we are working full out. Esesikwenzile ukuthi ama bowsers la futhi lawa asesebenza ama shift ukuthi they are working even ebusuku ukuhambisa amanzi. Okunye futhi esikunanzelele ukuthi amanye ama bowls akhona kobulawayo asebenzisa amagetsi. So nxa amagetsi futhi ehambile ngoba kulezi suku amagetsi ahamba kusho ukuthi abantu abayenelisi ukusebenzisa izibhorane. So lezi ndawo futhi yizo esezilethelwa amanzi ngezimota ezingathi ngama-bowsers. Esikucelayo kuzakhamizi zakobulawayo ukuthi singabulali impompi zamanzi. Kule ndawo lapha abantu asebevandalizile impompi zamanzi bekhupha ama-valves benzela ukuthi bethole amanzi. Lokhu kuyasisele emuva ngoba kufanele sihambe siye-repair okwakuqala. Njalo nxa sokuvandalize kusho ukuthi ilokishi yonke ayisatholi amanzi. So ezinye indawo sezi-affecthwe ngamanzi ngoba impompi zibulewe. Siyabonga ubulawayo ukubekezela ngalesi sikhathi esingekho lula ngoba amanzi yimpilo. Siyacela bakithi ukuthi lamhlanje siloke sinanzelela njalo sikhangele ukuthi umsebenzi lowo phathwe ngendlela ephambili kakhulu njalo ephezulu njalo sizame ukuqeda masinya.
Loke nkosikazi Nesisampo isikhulumeli sekhansili yedolobho lakobulawayo. Ukulungiswa kwempompi zamanzi kubikwa lokhu kuzayenziwa njalo kukhangelelwe ukuphela ngomnyaka ka-2020. Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi kulele dolobho yebulawa Progressive Residents Association yethule umbiko isithi kufanele kuvalwe izikolo endaweni ezingelamanzi ngoba kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kodwa u-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South uthi ngempela umomo usungcono.
Bangilani bakhulu babhenisa abayifunayo kumbeke into eyifuna ukuthi abantu bathokozele, kodwa engikwazi ukuthi mina izikolo zisaplayiwe ngamanzi namuhla ekuseni, namakhinisi asaplayiwe private or council schools asaplayiwe ngamanzi namuhla.
Kodwa kuqalise lamuhla yini? Kuyini okwenze batsho njalo insuku zonke lezi bekusenzeka yini?
Izikolo bezasaplaywa ngamanzi kudala ngoba especially iPhomola South ilezikolo eziyi-3 ezingazithola eziphezuzanyana. Ikhansi vele ziyasaplaya elithi ama-things abo abalawo esikolo amajojo abo namanzi all the time.
Abantu bona amanzi bawathatha ngaphi? Tshona kule ndwendwe ayenela yini? Kuhamba njani kathesi?
Mangithi na amanzi esand kulungiswa phela vele kuzaba le ndwendwe, kodwa engikwazi ukuthi nxa kulungiswa vele ilayini yaba khona from usuka kwele naphana kuza kuhlambisahamba ijana so kuphele ka-1 angase bevula sokavuleka 1 yonke indawo ka-1 kuyaqaduka amanye amaphansi bayifuna bavule emjamba ijana ukuthi abazakhava indawo yonke. Namuthi abavulile and part of Phomola South isi lawa amanzi kathesi. Khathe sini khuma khuma so simile la yini manje beyi bosses of staff ye kathi nimile la izakamise la yini mele ukuthi izizo supply ngamanzi kathi sibosses isukile ethatha khona amanzi isizwe ya yini dubele ukuthi bazapheka late but iqiniso ukuthi okunye ngithi na amanzi esebuyile people will be better is better of the lutha manje ngaba ngabe khona total isona la uthi azabambana ngeza sifile endlini yakho namhla ephezulu njalo lapho sibe khona engekho asecela ukuthi bosses wasifile part of it engele engelamanzi.
Lithembe ukuthi kuzaphela nini umsebenzi lo sesitichini ukuthi amanzi abuye ebantwini ezimpompini?
Kwayisikrithelwa niphela ngoba ukhina ngisevisi lokuyana izinomuvu kuyobe better thing mbona kuyawehla udiwati ngabeikrithelwa nibe ngcono kuzaba ngcono ngoba kuza iza yepressure ebantwini nakumabhozi akhona kathesi kuza iza ipressure naleyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ibikhala njalo ngokuthi yesabela ukuthi kungaqhamuka umkhuhlane wesihudo. Kunjani umomo khona ngapho? Abantu bagezisa njani izambuzi okokudla okokupheka lokunye?
Ukuthi upheli bajebele nanto bathenzi smart hey ngisho ukuthi ngingakhuphumeza kangako abantu bantu batshele ukuthi basebenzisa amanzi ngendlela enjani ephansi njalo bazogeza abantu babe ukuthi baflashe ngawo kubathoyilet. So kukhona kuba usuku nje ukuthi usubeka amanzi oflasha but kodwa nga ulodube elizweni uma ube lodube ukuthi luthile luza njani.
Ubona kunjani kumalanga ambalwa alandelayo?
Hhayi ke ngise kunomehluko ngoba yamtu umehluko njalo mhlawumbe umehluko onto abantu ayinto yamhlawumbe lushwane kulakula njani kulakula ngesandi last week umehluko ukhona silinga ubona.
Lo ngu-Alderman Sboniso Khumalo ongukhansela wePhomola South bexoxa ecingweni ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela udubo olubhekane lezizalwane zeZimbabwe ezisemazweni olokuthola ingwalo zokuhambisa ezama-passport. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwisana ngokucasana ngemihlobo esigabeni esingenyakatho yelizwe kwele New Guinea kubikwa kuchiye kubulalise abantu abangamashumi amabili nantathu abagoqela abesifazana abakade bezithwele kanye labantwana. Iziphathamandla zesigabeni seHela zibika ukuba laba bantu babulewe ekuhlaselweni okwenziwe leso sigaba phakathi kwensuku ezine ezedluleyo. Abeqembu labesifazana elimela elemelika emdlalweni wenguqu elithethe inkezo yamazwe omhlaba ye-World Cup okwesine emncintiswaneni obuseFrance bamukelwe ngenjabulo enkulu lapho bephindela ekhaya edolobheni le-New York. Abantu befolile emigwaqweni ye-Manhattan bephethe ama-flag. Umeya Bill de Blasio we-New York kanye losibalukhulu wesabelo u-Governor Andrew Cuomo bebekhona labo. Ushandla lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe esilethulela lona ngolwesithathu viki zonke namhla silomnumzana Tifa Dube ongomunye wabaqoqa umbuthano wabantu bohlobo lwesikhalanga ozaqhutshelwa kwele Bilitani edolobheni lelithi ngomgqibelo. Lo ngumnyaka wesine abantu besikhalangeni besenza lomkhosi ngenjongo yokulondoloza ulimi lwabo lamasiko abo eBilitani. Umnumzana Dube uchasisele umuntu ngameli inkomo weStudio 7 okuningi ngalombuthano.
Umcimbi ongumgqibelo babunkomo umayelana ngokuhlanganyela labanye njalo ngokukhumbuzana ngobuntu bethu esiyibona esingabantu bebukalanga.
Kungani likubona kuqakathekile ukuphakamisa amasiko enu ngalindlela ngisho lapheche yakwezilwandle?
Ukuhlala emazweni angekho eduzane lasekhaya okuhlangiyele ukuthi sekusiba lama generations asuke akhulele emazweni angasondelananga lendawo zakithi kuyadingakala kakhulu ukuthi kube yithi thina esizama ukuthi sihlongoze sikwenze kube into eqakathekileyo ukuthi sivuselele njalo sikhumbuzane ngolimi lwethu njalo langendlela esifanele ukuthi senze ngayo izinto njalo ukukhumbuzana ngolimi lwethu kakhulu njengokuhlala sesitsho kuyinto enhle ngoba kuyinto esenza ukuthi sivuselele ubuthina bethu njalo sivuselele inhlonipho kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela siqathanisa ukuthi impilo yesikhiwa siyayithanda ye kodwa impilo yesikhiwa nxa sesiya ngendlela inhlonipho efanele ukuthi ihambe ngakhona ungahlanganisa impilo yesikhiwa ubusuhlanganisa lesintu sethu kuyakwenza ube ngumuntu oqotho ube ngumntwana oqotho. Ingakho kuqakathekile kakhulu njalo lokuthi singaze sikhohlwe imvelaphi yethu.
Abantwana abazalelwe khona ngapho Dube bayayingena yini eyokulondolozwa kwamasiko lesintu senu le kumbe bathi bona bangabelungu?
Esakunanzelelayo kakhulu babunkomo mayelana ngendaba zabantwana ukuthi abantwana bafana lomuntu ochapha umfula. Abantwana bayaya baxoxoze bazwe ukuthi umfula okutshona okungakanani anti banothi bafake unyawo noma balukhiphe. Kuleyo nkulumo ngikhulumele enkulumeni yokuthi nxa bebona thina abazali sisukumela phezulu sithuthukisa ulimi lwethu njalo silabo sisiba lothando lokuthi sibatshele ukuthi babekwazi ukuqakatheka kolimi lwabo ukuqakatheka lemvelaphi yabo kubenza nabo babe lenjukuju. Kodwa ke nxa ukuthi kungenzeka ukuthi uthole ukuthi thina lathi sesiba laid back bona nxa beqhubekela phambili ngokukhuluma izikhiwa zabo bethole ukuthi lathi sivumelana lezikhiwa zabo ekugcineni lapho kulahleka yonke into kulahleka ulimi kulahleka amasiko kulahleke nje imbali. Ngithemba ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu ongenayo imbali umuntu ongenayo ihistory yakhe ongazaziyo ukuthi yena uvela ngapi ufana lo muntu ufana lembewu elahlekileyo. Ingakho nje sikuthatha kube into eqakathekile kakhulu ukuthi sibone ukuthi ukuvuselela ulimi lwethu ukuthi sikuhlanyele kulabo abancane ukuthi babe kwazi ukuthi la kusasa noma babe vuka bebesazi ukuthi bona imvelaphi yabo ingapi njalo bangabantu abanjani lapha vela khona njalo kutshengiselela ukuthi abazali babo ngabantu abalothando yini kodwa ke nxa singatshengisela ukuthi thina silothando ezintweni esizenzayo kumvelaphi yethu lasebentwaneni kuza kwehla ngokuba njalo.
UZulu ungamtshiyela wapha amazwi Dube?
Engingabatshiyela wona amazwi abantu bakithi ngokuthi umcimbi lo njengoba sisitsho nje simema abantu ukuthi sondelani bantu bakithi sizohlanganyela kulo mcimbi. Okuqakathekile kakhulu ukuthi ngumcimbi okuthiwa yibukalanga gathering. Kodwa kuyibukalanga gathering kunjalo ngumcimbi esikhangele ukuthi labanye abantu abangasibo bantu bebukalanga noma bavela kwiziphi indimi noma noma bavela kwapha amazwe bayamukelekile ukuthi babuye bazobakwazi ukuthi abantu kuthiwa ngabakalanga ngabantu abanjani njalo ngabantu abaphila impilo enjani njalo badla kudla okunjani njengoba kuzoba kulokudla kwesinto kuzoba kukhona kuthengiswa okunye kuzoba kulokunye kulama demonstrations ezinto ukuthi impilo noma izinto zenziwa njani ebukalanga kuzoba kuhlanganyela izinto eziningi kakhulu. So kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu basondele bezobona bengabe bethatha inzwa bethi ukuthi abantu bebukalanga ngabantu abanje kodwa bengakazi basondela nelathi bazoba kwazi bazwisise ukuthi singabantu abanjani. Abantu bakanye kwedu sedzelani mose huba gulu helele la swika musigwilile hule api mugwilile hule ndi yanino mumusi la chikalanga chenye antubona kuti uyapono akatongo mukamangwana na akatongo hoha lukuta gomwenu esiya kugwelukuta kupfuki kwa nembudzi ngati milikeni vakalanga tisinga gwe tisinga tuke amazedu tisinga tuke vataka vakidzana navo yelo huba gulu la swika toba tiri kulidzi mhlaka 13 kubva masikati kuza kunoti mateuko vuyani makasenga kene makasenga semedzini kene makasengani vuyani tihatoo kwa tiri tose ntili pantuzwe vukalanga nehuva lebukalanga gathering tiboka kwa kwa cho
zana zana cho nana ila cho dikumbuza kanye cho zana zana cho
nana lo mnumzana Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBelitane abenhlanganiso zamakhopha ke kusenjalo bathi kuqakathekile ukuthi ukusabalaliswe ulwazi lwemsebenzi le ukuze iningi liphatheke ekukhulu likhulelekile ngendlela engaphilisa ethola inzuzo okungenza bemelane lodubo lokusilela kwemali njalo kuphathise ukuzithuthukisa empilweni lelizwe lithuthuke. Intathe yezindaba yiThomas Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza ilanga lamakhopha emhlabeni jikelele elikamhlaka 6 Ntulikazi ele-International Cooperatives Day, umqondisi wenhlanganiso ye-National Association of Cooperatives, Savings and Credit Unions in Zimbabwe umnumzana Tatuwa Mfurutsa uthi lokhe kulodubo lwenkohlakalo emsebenzini wamakhopha.
Often view the perception of housing cooperatives and the problems that sometimes arise in that sector, so they just view
abantu besizwa ngamakhopha bacabanga ngokwenzakala kuma cooperatives ezindlu behle besabe ukuqilibezela. Kodwa nibona ukuthi abantu kumele befunde bezwisise ngama cooperative ngoba lawo kameli okwezindlu kuphela. Kulama cooperative okulima, okulondoloza imali loku kweledisana lawe zemigodi imining awamabhanga lamanye amaningi.
Uqhubeka ethi abasakhulayo beZimbabwe abahlala bekhala ngokusilela kwemisebenzi bangaqiqana ngendlela enhle ukusungula ama cooperatives balakho ukwenelisa ukuziphilisa.
It's sad to note that currently members are there in terms of the number of cooperatives that are present in the country.
Noma ama cooperative ekhona njalo elamalunga kuyadanisa ukuthi iningi lawo dilamalunga angasho lutho angafika kuchumi nje kuphela. Kodwa singaba lomkhuba wokuhlangana ndawonye sande kungaphathisa sibili ngoba siyabe sesiyinhlanganiso enkulu senelisa ukubuthanisa imali enengi.
Amanye ama cooperatives atshengisa ukuphumelela athi imisebenzi enje iyaphathisa njalo idinga ukuthi ikhokhelwe kakuhle. Kutsho umnumzana Tendai Matienga, umqondisi wekopa enkulu kamasipala weHarare.
The cooperatives are still very useful, especially with regards to SACCOS. Like in our case,
siphathisa amalunga ethu afika unkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2500 esibanikeza ithuba lokulondoloza imali esithi savings. Sibanikeza njalo ithuba lokuthola izikwelede ezingaduliyo kudinga nje amalunga angamachumi amabili ukusuka.
Hayi ke isikhathi asavume ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.